kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Endabeni zethu lamhlanje, abantu beZimbabwe bahlaba omkhulu umkhosi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso yezimele zodwa ezibona ngulondolozwa kwamalungelo oluntu sezincutshwe uncedo lwemali yokusebenzisa.
Abantu abaserious njengama-presidential candidate bephikisana ngokuthi umpikitha wamulapha omunye lapha konethi kuthengisela sobantu sebethengiselwe idami ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo ezizokunothi ngabazi bagcinela kahle zikhulumazo.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo likamnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaliseni koluhlu lwesibili lwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngaphezu Ndebeleni. Lokho kumpha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe namhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla eliphikisayo le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu beZimbabwe bakhala ngokuthi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso ezizimele zodwa ezibona ngulondolozwa kwamalungelo oluntu sezitshelwe ukuthi kaziseyikunikwa uncedo lwemali inhlanganiso yeMelika e-USAID. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Melika elibona ngokuphathisa inhlelo zentuthuko emazweni atshiyeneyo omhlaba e-USAID yethule umbiko ichasisa ukuthi kungani bethethelelo nyathelo. Abe-USAID bathi bekulokungaphathwa kuhle kwemali emhlanganisweni lezi abakade bezisekela. Inhlanganiso ezitholela umbiko wokutshelwa ngumphako zigoqela e-Election Resource Center, ERC, Zimbabwe Women Rights, Zim Rights, Counseling Services Union, CSU lezinye. Umnumzana Decent Bajila webandla eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube uthi inhlanganiso lezi bezisebenza umsebenzi omuhle kakhulu njalo kuzamele bazigeze emacaleni abawethesayo ukuze basinde.
Kwenzeka ukuthi bonke abantu baqinisile kulokhu laba bathi ukuswelakala kwemali kulezi nhlanganiso kuzadala ukuthi kube lesikhali esizakuba khona kubalweli bamalungelo oluntu, baqinisile lapho. Kube khona futhi abathi lokhu kuyinto enhle ngoba abakhokheli benhlanganiso ezizimele zodwa bebengaphathi kahle indleko abaziphiwa zinhlanganiso zivela kwamanye amazwe. Lakho lokhu kungaba liqiniso. Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Unyalo Ncube oyizifundi zakwelinye lekholeji yeZimbabwe uthi loba nje abe-USAID bengabe bethole ubufakazi bokuthi imali bezingasetshenziswa ngendlela bebetheni ukuthi bamelele ukhetho lwedlule baqhubekele ngenhloliso yabo yokuchaphazwa kwemali ukuze amalungelo kazulu alondolozwe.
Ngalapha esikhangele ukuya khona isikhathi sokhetho, inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantu kufuze zibe khona njalo zibe ziningi. Ngakho-ke ukuvalwa kwalezi esezivaliwe bekungabe kungcono nga kwenziwe sesivela kukhetho.
ekuzelela kulokho umnumzana Thamsa Ngqambepho isakamise sebudiriro uthi ukumisa kosekelo lwalezinhlanganiso kuzakwenza kube lula ukuba ibandla lezanupf ligqibelezele ukhetho.
Ama NGO lawa o Electoral Resource Center labo CSU labo Zimrights bebesenza umsebenzi omkhulu kakhulu, so ukuthi avalwe mbona ngani kuzathiya isikhala esikhulu and abantu bezana ukuza banceda ukuthi ba rigama elections.
Ohlaziya ngehlala kahle kaZulu umnumzana Obadaya Marufu yena uthi noba nje lezihlanganiso kukhona ezikwenzayo eziningi zakhona kazincedi uZulu ngokupheleleyo.
Iqiniso nikuthi okunye okungama organization awusoze ubukwazi ukuthi vele kahle kahle khona kuyenza ngokwani. Okunye uyabutola ukuthi ulama organizations maybe 20 wonke ayenza ngama elections, okunye ungama organizations lokhu ngani athina sikuzwisisi thina sikwazi thina.
Abanye njalo ngabathi lokhu kungabe kukhomba ukuba elimelika selifuna ukusebenza lohulumende weZANU-PF njengalokhu osokusenziwa iBrithani, kodwa i-USAID embikweni wezeTwitter iveze ukuba ayisoze ikhiphe imali enhlanganisweni ezizimeleyo, kodwa ifuna abantu basebenzise imali le ngonanzelelo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ngokuloba ibizo likamnumzana Emerson Mnangagwa phezulu kwesiqa sesibili kuluhlu lwamabizo abazancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba utshele intathelo ezindaba namhla eHarare ukuthi bekufanele uluhlu lwamabizo la lube lunye lulandela i-alphabet kulokuthi luqunywe phakathi ngenjongo yokuthi ibizo likamongameli Mnangagwa oncintisa kubandla leZANU-PF libe sekuqaliseni koluhlu lwesibili. Isiphathamandla seZEC umnumzana uToyile Sligwana uvumile kustudio 7 ukuthi kufanele kulandelwe i-alphabet, kodwa wathi ufuna ulotshwe phansi umbuzo wokuthi kungani uluhlu lolu lungabanga lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
iZANU-PF ihlakaniphile kakhulu ngoba iyayenza abantu bagijimise into ezingelancedo. Kuyukuthi ama-voters a-educatiwe ayayazi ipikitha kaMnangagwa, ayayazi ipikitha kaChamisa. Abantu abaserious njengama-presidential candidates bephikisana ngokuthi umpikitha wami ulapha or omunye ulapha. Kunethi kuthengisela sobala ukuthi sebethengiselwe idame ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo zizo kumele ukuthi ngabazi khuluma bagcinela kahle azifake imali. Umpikisha kodwa athandekile kona awukwazi ukuthi umuntu uyabe kwazi ukuthi lo ngusithandekile lo muntu lo ngumoya lwana ngubani lwana ngubani. Into ongagijima ngayo kuzokubiza ama-press conference kugijinyiswa nje omakhithi iy'ndata ezigijinyiswa omakhithi imvundla zibhizi abantu engena amagama.
Kuyukuthi ludaba olungelamsebenzi nje, kungani izekhi ingabekanga uluhlu lolu njengakhona okho kutsho i-MDC lwaba sephetshaneni elilodwa nje lungaqanyulwanga phakathi ukuthi ibizo likamongameli Mnangagwa liye phezulu. Ubona kuyini bekubone kuqakathekile ukuthi belibeke phezulu lapha?
Okuqakathekileyo kuZANU-PF ikuthi i-MDC iba ngumshindo nalowo esiwuba ngamandla, idlalisa i-energy, idlalisa ama-resources, siba le nto engayisiyo eqakathekileyo. Kufana nomuntu uma ekudribula lidlala ibhola dadewethu, sometimes uyasika izengane uyale wona ukhijine khona kanti yena ufuna ukuya lapho ukhona kona ifuna ukuthi umvulele isikhawu zokuthi andlule ngikofunza ukuthi ngakwenziwe angithi nokuthathela amalanga amalutshwanti elekthini buye uthibona kale sinwa ngempikisi akali.
Kuningi njalo ibandla le-MDC elikhala ngakho, bakhuluma ngokuthi kulabantu abadala kakhulu, bakhuluma ngokuthi kulama-address ezindlu ezingekhoyo, njalo kulabantu abaningi abasebenzisa inamba zesithupha esisodwa.
Lokho yikho okusetshenziswa iZANU-PF ukuriga iqiniso le iZANU-PF isetshenziswa yena lezi nde. So that is something esingathi funa i-MDC ukuthi nayigijimisane. Kuyahlekisa, bayakuhleka abantu ma ushintsho enkulu ukugijimisa le encane yempikisi, ngoba le yamagama yiyo vele ungabuza amshiwo Jonathan Moya abaye basebenza le ZANU bayakwazi ukuthi izindlela ezinye zezindlela abazisebenzisayo ukuthi bayenze abantu bengani bona bawinile esambamaka. I-CMDC ukuthi they complain like this, they are never decisive, they don't take any serious action. But kunabe ngenile still we election badliwe bese complain after election and it results in nothing. Sangra shile parpana bafuna kuyinto farazo. So ikuthi nje asikonje.
Lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecobongula izombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa.
Yebo, mtswakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu ababili ababotshwe ngeviki edluleyo benakanelwa ukuthi yibo abathiya ibhomba elaphosa labulala umongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo babikwa bekhululwe namuhla kungelacala abalethesiweyo. Ababili laba ngomnumzana Douglas Mosekiwa lomnumzana John Zulu. Abangawindi bemchova ibhomba leli lalimaza amachumi amahlanu abantu njalo labulala ababili. Kulembiko ethi kulesotsha elabotshwayo ngaleli cala. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kusenjalo amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokubangela udlakela ngemva kokutshengisela ko-pick and pay kobulawayo lawo akhululwe ngempela viki ngemva kokuhlawula imali yesibambiso. Abemthwakazi laba bebetshengisela besithi isitolo lesi siqhatsha abantu besishoneni kuphela. Untungameli Nkomo uxoxe lomunye wababe botshiwe umnumzana Xolani Ncube yena osole ukubotshwa kwabo.
Ukubotshwa kwethu kutshengisa ukuthi uhulumende oweZimbabwe lo wathi ezitshela ukuthi yena ngumntwana omutsha hayi kuyazifananela nje ngoba nxa abantu bedemonstrator peacefully be-expressa ama-grievances abo, bezi-expressa abakuzwayo, akufuzanga bebotshwe laba bantu. Thina kuzwisa ubuhlungu, personally ngizikhulumela kuzwisa ubuhlungu ngoba bengidemonstrator very, very peacefully. Okutshengisela ukuthi injustice lokhu ikhona elizweni lethu, ikakhulu kithi abantu bakobulawayo kumbe emathebeleleni.
Kalizange lihlukuluzwe yini ekubotshweni kwenu?
Asange sihlukumezwe, amanga amabi, basibamba sibili ku ke ine normal mina nje ukuthi isportsha siphathwa njani asange sihlukumezo lokhane ngathi ngakhala ngakho kangako.
Bakhona abakusolayo ukutshengisela kwenu ngokuqhatshwa kwabantu besishoneni ku-pick and pay besithi ilizwe leZimbabwe lilizwe lomuntu wonke. Ngaleyo ndlela amankampani avumelekile njalo akhululekile ukuqhatsha yiloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani lokuthi uvela ngapi.
Abantu bengatshelwa information engayisiyo. I-demonstration yethu akade ingabandlululi abantu. Bekudemonstrata abantu bonke from different political affiliations and from different tribes. Okwenzakeleyo laphana bekudemonstrata abantu bakobulawayo. Abantu bemathebeleleni bengifuna ukuthi ngisethe irecord leyo straight. Okunye futhi i-devolution of power ekhona ku-constitution unless thina nxa singakwazi ukubala yiyo esinika amandla yiyo ade siyisebenzisa to start this demonstration ukuthi omunye lomunye akabenefite kuma local resources akhonapho including i-employment.
Udaba ebelitshengisela ngalo ungathi ludaba olutholakala ko-pick and pay kuphela yini kumbe lubhahile nje edolobheni lakobulawayo?
Amankampani amaningi asemfonele kusukela ekuseni. Abanye mbona ama-missed call ngiyehluleka nokuthi ngikhulume labo. Bayasicela abantu abasebenza amakampani achene ukuthi size sizophathisana labo ngoba they are not fairly treated, abaphathangwa kuhle kule discrimination, kule nepotism, kule unfairness lapho abasebenza khona.
Lo ngumnumzana Xolani Ncube ilunga lemthwakazi Republic Party ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwabulawayo. Studio 7 Live Talk lamhla sicubungula amalungiselelo okhetho olukhona ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi kanye lokuthi abecommission ebona ngezokhetho iZEC baqhuba njani umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya wedolobho leTenaunian kwele Philippine, uMeya Antonio Halili, udutshulwe wabulawa namhlanje libalele emkhosini obusenziwa edolobheni leli eliseduzane lesigodlo salele lizwe iManila. Lo meya obesaziwa ngokuyangisa abathengisa okudakayo ngokubenza bafole ezitaladeni. Umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador senqobe kukhetho lokudinga umongameli kwele Mexico oluqhutshwe izolo. Ethatha isikhundla esithiwe ngumongameli Enrique Peña Nieto okhethwe ngomnyaka ka-2012. Phakathi kwenkinga abhekane lazo ethatha ezombuso kuzamele akhulumisane lomongameli Donald Trump wele Melika. Uhlelo lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo uBenedict Nhlapho ulethulela kumelwe ngumkhokheli webandla Alliance for People's Agenda iAPA umnumzana Nkosana Donald Moyo lalokhu akuthembisa uZulu engakhethwa.
Kethani libona ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, yakhona ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba emberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancintisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo impela esikhucamfundo kweze-science kanti uqeqetshile njalo esifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP ne-Standard Chartered Bank. Waqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba ngumphathintambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000 nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa ngumnumzana Mugabe akuhambelani. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasotsha, amapholisa, inhloli labehluli basebenzela uZulu hathi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima nezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Awuyiqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukudedobhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kumoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU, khathesi kulamaphathi amaningi amatsha, abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Esizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi umoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa labanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engaba kwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Great Man Khwebu uthi isibongo sikamoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kankosana yikuthi mawubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupport.
Kanti ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Unamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe. Ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa, lo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umsekeli kaMeya wedolobho leChegutu umnumzana Edward Seka uthi uthunjwe ngabantu abane omunye wabo obegqoke impahla zesisotsheni obehlome ngombhobho ngesikhathi evela eKhatoma esiya eChegutu ngemota yakhe. Kubikwa umnumzana Seka edonswe emaphambili ngamadoda la amthatha ayamhlukuluza okwamahola amabili andubana bamchiye emgwaqweni ephakathi kobuhlungu. Umnumzana Seka wayililunga leZANU PF kodwa waxotshwa ngemva kokugenqulwa ukombuso kaMongameli Mgabe. Uthi amadoda amthumbileyo amkhuze ukuthi angasekeli umnumzana Nelson Chamisa we-MDCT ngoba ekumanyano we-MDC Alliance. Ubikwa emangalele sisehlakalo emapholiseni kodwa imizamo yokukhulumisana lamapholisa ihlule. Kambe kungaba seluqala na udlakela lwezombusazwe phambilini kokhetho? Lo umbuzo Chris Kandebe Studio 7 awubuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Lokho kuyinto esingayithandiyo esethusayo futhi ukuthi kube into enzakalayo ngoba thina esikholelwayo ukuthi umuntu kumele azikhethele ibandla afuna ukuba kilo njalo futhi nxa ekhankasa akhankase ngendlela asiza ngakhona. Ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu njengesika Vice President Chiwenga akhiphe amazwi anjalo okwethusela umuntu into engalunganga, sithemba ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engazoziphindakali yenzakale kwezinye izigaba esingathi ngolwasemzweni kube yi-isolated incident kungaphinde kwenzakale ngoba nxa sikhangele indlela bokukhankaswa ngayo kwakhathesi kade kungenamsindo akade kukhona. Kodwa-ke inkulumo ezinjalo kumele sizixheke kakhulu.
Bakhona abathi bona umongameli Emerson Mnangagwa kalacuku nanku ukhetho lukhanya luzaqutshwa kungela dlakela nxa uqathanisa lalokhu okwakwenzakala phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthini wenalo?
Kumele sikhumbulene ukuthi ngomnyaka ka-2000 nango-2002 kwaba nodlakela olukhulu kakhulu. Kodwa ngo-2005 ukhetho lwabakhona udlakela luphansi kakhulu. Siyakhumbula ukuthi indlela ama-results ayi-announcewa ngakhona lo ayi-announce ukuthi waye umdende wayebiza inombolo ezazingekho xa wawukhangela inombolo ezazikhona nalezo wayezibiza ku-ZBC TV kwakuzinamba ezingayisizo. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-March ka-2008 kakuzange kube lo msindo sisiya ekhethweni. Umsindo wasusiba khona ngudlakela lwathola isiba khona ngemva kokuthi iZANU PF sinqotshiwe baze bathatha ukuchitha kufika inyanga ezingu-2 ukuthi ama-results engaphumi.
Lo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecubungula ezombusazwe yobekhuluma icingweni loChris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu lakwele Brazil seliphumelele ukuyadlala esigabeni se-quarter final somncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Russia kulezi nsuku. Intatha yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leBrazil linqobele Mexico nge-2 kanyanjalo abalihlohleliwe ngabagadli abatunima kanye loRoberto Firmino bona abahlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba leli qembu selaphakamisa isicoco seFIFA World Cup kahlanu lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo intatheli zindaba ezemidlalo uNeshim Gogoyarira uthi lokhu libeka isimeni esihle sokuba liphakamise inkezo yalo yesithupha kumncintiswano wezizwe zomhlaba.
Ngibona zani amaqembu amakhulu angazani ancintisa kakhulu asekho ukuthi iBrazil amathuba akhona asemaningi yokubana benqobe bethathe inkezelo okwesithupha.
Amanye amaqembu asedlulile kusigaba esilandelayo somncintiswano ngaba lisayele Uruguay lele France wona anqobe ngomgqibelo ngemva kokuba ele France litshayele Argentina nge-4-3 ukuthi ele Uruguay linqobele Portugal nge-2-1 ngesonto ele Russia linqobele Spain nge-4-1 ngemva kokuthi kwembiwa njengoba umdlalo ufike komlindo yacina zingutshiki lobhanqa 1-1. Elecroatia lalo lidlulele phambili ngesonto ngemva kokutshayela Denmark nge-3-2 sekutshaywe imbikwa ngemva kokuba isikhathi sibhele zingutshiki lobhanqa 1-1. Namhla ebusuku iqembu leBelgium lizanqikelana lele Japan kuthi kusasa iqembu leSweden lizadlala leSwitzerland kuthi ele England lizadlala lele Colombia. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngosenjalo izakhamizi zakobulawayo zicele iziphathamandla zekhansili ukuthi zivule isikhathi sonke amakliniki aphansi kwedolobho leli emzameni yokuthi abantu bethole uncedo lokwelatshwa ekuseni, emini lebusuku.
Abahlali bakobulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphathamandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi kwedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avule sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngiyakubona sithi into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahlupha imali yakho nokukhwelisa abayisebenzi. Izisebenzi zingaziphoqelela zisebenzi zingaholi kuyafana ukuthi ngazikho. Ithi maybe ngabantu bembangazwe bengazimisela ukuthi bangangena mbe abe serious. Kathi sibona zanjwa uhulumeni concern ngamandla ukuze ukuthi mbali obusayo ukuthi abantu bayadweka angiboni okwelo.
Esinye sezakhamizi zakobulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Kungaku-right ukuthi avule 24 hours kodwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama-resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakobulawayo ngiyalusekela lolu hlelo. Ngibona lolu hlelo olulungileyo luqondileyo lomqondo ngoba ukugula kulasikhathi. Isikhathi labo abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abanye lathi asikwenzeni kufanayo.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane lezakhamizi zakobulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje unenkinga eziningi. Ethi iqiniso yikuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza, akulabo mongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke, njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Gasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24-hour 7. Ngiboni ngathi liyakwazi ukuthi amanye amaklinikhi yethu kasiwasebenzisi lakathesi. Njengeklinikhi yemahachula kufuna amana singena ama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower singakakhulumi ngemali.
Siyabonga Anastasia olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.